ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amasela. Ukubumba amasela, amaseli istructure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZANU PF. Yizo esilabantu abavotayo abayibo ama voters akukhona phana ku structures ensana. Isihlangano imhlangano vele ubanjwe ngamasela, wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khona apha eCholocho, kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu ke thina sigapha eCholocho, umsebenzi wokubunjwa kwamaseli esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amaseli abunjwa sibili kuzaza kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela, lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli. Ngokunjalo abantu laba abasebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabi kumaseli kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli, yibo abantu abaqhakatheke kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona, yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasoba bamali babandla ethu bathatha ithuba leli ba register ukuvota, bese kuthi ekugcineni kwakho konke bese singaso kuyafika kubane isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe, bese siyacela kibo ama vote, bese sicela ama vote kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu abanjalo abathi bona nqa sokufika isikhathi sokuthi kuvote kwabana babe sebekhangela ukuthi kanti ivote yabo bengayisa ngakho. Ngokunjalo ke kuqhakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobunengi babo, ukuze kungabi labo lomunye othi nqa ukhetho soluphutshile ebese sithina hayi akuhambanga kuhle, hayi mina kangidliwanga, hayi ukhetho lurikiwe, ukuthi abantu bavote ngobunengi babo. So umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote ba register ukuvota njalo, yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana lokubunjwa kwamaseli.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zeMatabeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu, khona ngapho kunjani?
Kanti into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni seMatabeleland kusukela emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu emhlubulweni wethu weMatabeleland, ikakhulu amaprovinces ethu akhangela ukhangele inumber of registered voters ezikhona kumaprovinces ngale Mashonaland, uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle, ngibona abantu abaningi abakithi baseSouth Africa, abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa. Ngesikhathi nxa kufika i-exercise nale ukuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays, ngabe kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu be-register ukuvota ngesikhathi i-exercise lesiba khona ama-holidays nalabo bekhona engimhlawumbe, bese besiba ngabantu njalo abangabreaker babuye bezovota ngesikhathi sokhetho kwesikhathi singakhuluma. But abaningi labantu bakithi base South Africa njalo khonoko ukuthi ilokuze niyankoli iqhubeka nje ihamba kancane 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 ku-region yethu, khona iyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa, ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulodaba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi nizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuze ne-COVID. Even le South Africa la ithi yona ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona thina sahamba siyecrossa siye eZimbabwe enxa singathola ukuvaccinatwa. Ngiyamangala ama front line workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abalokhu bengakavaccinatwa lakathesi. Ngiyamangalisa, but iZimbabwe ngiyitshayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene elingcono kakhulu. Njalo into engiyakhangela sizaba lodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kulawo le South Africa, i-variant le India e-COVID le ingasiyenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke senani mbona ngane kwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu, siwukhangela siwuqathanisa lezi indawo. Ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi, kodwa sinanzelela njalo sihlonipha usilandela imiyalo ye World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing, lokhu behlale begqoke ama-mask.